Echirongwa chedu chanasi anokoneka ine mufaro ndinwe.
Sokuisikati sendaba ku VOA Ndebele.
Yekudivana mthwakazi ngolwesithathu mhla ka 14 kuNtulikazi 2021 igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
okuluma indlebe wakho bahlabezulu namhla ngilapha nje ngilazise lingalalela omunye umuntu elitshelele eceleni umkhuhlane sumuyi.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngamandla njalo kolunye uhlangothi abantu labo badinga ukuhlatshwa.
Reporting for Studio 7 in Washington DC, this is Sandra Nyaira.
I-Studio 7 ibambana lezinye intatheli zindaba ekududuzeni imuli yentatheli eyake yasebenzela lumsakazo uSandra Nyaira. Sokulokwesabela ukuthi udlakela oluqhubekayo kwele South Africa lulakho ukubangela ukusilela kokudla eZimbabwe. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngamandla elizweni njalo izolo ubulale abantu abangamachumi phose amane 38. Kutholakale njalo abazinkulungwane phose ezintathu 2845 belawo. Umongameli Mnangagwa ukhuthaze abantu ukuthi bahlatshe amajekiseni okuvikela lumkhuhlane izolo ngesikhathi esazisa ilizwe ukuthi usengeze isikhathi sokuqheliswa kweziqondiso ze-lockdown ngamaviki amabili. Kwabulawayo bebehlatshwa abantu njalo namuhla kule ndwendwe. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Ekhuluma kumabona kude izolo, Mnangagwa uthe phakathi kwamaviki amabili bakhalele ukuhlaba abantu abayisigidi 1 million. Uthe njalo umkhakha we-COVID-19 umemetheka ngamandla owe-Delta yiwo osubhahile elizweni. Emaklinika lasesibhedlela kobulawayo bekulokho kwisiphithiphithi namhlanje abantu bekundwendwe zokuhlatshwa. Lanxa uhulumende esithi amajekiseni asekhona kulezi nsuku, abanye bakhala ngokuthi ngabe uyengeza indawo lapho ukuhlatshwa khona abantu ngoba ezikhona zilokuminyana okwenza abantu bathone kundwendwe beze babuyele emakhaya bengahlatshwanga. Eklinika yenkulumane imzila ibimidwa kwamagama. Umnumzana Zwelibanzi Bhebhe ukhala ngokulinda emzileni.
Ngiyahamba kuyahlatshwa, inkinga ngamalayini. Amalayini abe made kakhulu. Hhayi, umkhuhlane khona ungakhona ukukhona abantu bayaphela. Uyazwakala, uzwakala ukuthi hhayi kwizindawo langaphi langaphi usithola ubonakele njani njani.
Unkosazana Sibongile Ndlovu ohlala emathobana yena usehlabile uthi abantu kumele bahlabe ngobuningi. Uthi Jackson le ayibuhlungu ngitshola kancane.
Mina zangesaba ngahamba sibina zangesaba ukuhamba kwehlatshwa. Hayi, kwakuright, kwakungena problem, hayi kuwubuhlungu. Sihlatshwa bayaqala basihambe sibanika ama-ID then sebebhala ama-details ethu then after that sesihlatshwa.
Lanxa nje abanye behlatshwa abanye belokhu bethikaza. Omunye wabo ngumnumzana Prince Mhlanga.
Abantu bayahlatshwa mara abanye bayasaba ukuhlatshwa. Lami ngiyesaba mara ngizohlatshwa nami. Eh, lami sengawabona abanye abahlatshwayo abanye baba week 2 months but yafa sizanjalo.
Unkosazana senzeni ngundu uhlangane la eqeda kuhlatshwa eklinika ephumula engani wethukile.
Hayi, ngi-right. Sisaba ukuhlatshwa bethi kuyafana nabahlatshiwe labangahlatshwanga ngoba even labona babahlatshiwe bayafa. Bonke abantu abaningi basukumile namhla la izolo bakhanya sebebona ukuthi hayi kufanele behlabe.
Eklinika yase-Northern khona sithole bebaningi njalo begoqela unkosazana Shamiso Maphosa.
Nasendihlatshiwe esithu ngihlatshwa mhlaka 6 August. Ukuhlatshwa kwakhona kwakukhanya ku-fast. Zange sithathe isikhathi eside. Akubuhlungu.
Abantu besifa ngobuningi bakhona abalokhu besemba phansi besithi abasoze bahlatshwe. umnumzana Ntando Nkomo wemagogoba ngomunye wabo.
Ijekiseni vaccine le ngake ngiyihlabe ngoba ingqondo yamaChina lapha bafuna ukubulala umhlaba wonke. Mina ngithi ayibuye phezu komzimba wami yona ivaccine yangikhona, kodwa mina ngihlabe ngithi ngansiva ungcono ngife ngoba lokhu yizinto zamaChina, izinto zesitsotsi ufuna usibulala umhlaba wonke. Angihlabi, hlaba nini izithutha.
Amazi akhe asekelwa ngumnumzana Gilbert Chuma weBellevue yena uthi uzwa kuthiwa umjovo lo uyalimaza abesilisa kundaba zocanzi.
Mina into yokuhlatshwa leya ngiyisekhondi ngoba ngizwa izinto eziningi ngayo. Amadoda amaningi a-affecteka kakhulu, ngizwa kuthiwa iyabathena bezizwe bengasafuni bantu besimame. Imuli yami mina ngizayitshela ukuthi bengayihlaba lapha ngoba angiyithembi ivaccine le ehlatshwa abantu beke nhlatshwa.
Unkosazana Khetho Kuhle Dube uhlala enketa uthi siwaqedelana lakho.
Sendihlatshiwe zaze zaba mbili zonke, first le second dose. Angizange ngizwe kulutho, konke nje kube nomala, kuzange batshintsha lutho. Kwakuthiwe abale BP bangahlatshwa, ngangizwe njalo ekuqaliseni, labaletshukela labalani.
Uhulumende uqale ukuhlaba abaphila ngokuthengisa koBulawayo kunsukwana ezidlulileyo, walandela ngokuvulela bonke abaleminyaka ephezulu elitshumi lasitshiya khonombili 18 years ngomvulo. Umnumzana Nkosilati Brighton ngomunye ozisebenzayo osowahlatshwayo.
Besihlatshwa thina amavenda ivikele phelileyo yonke, behlatshwa-ke saba lesi sikhuhlane ubhubhane olukhona lo. Hayi, amavenda wonke ahlatshiwe, abanye behlule khonokho indaba yamalayini lela emasuku zangikhona zisuke bemfitshane.
Ingcwethu kwezempilakahle zithi ama-Jackson la alungile njalo abantu kumele bahlatshwe. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, igama lami u-Ezra Jesus Banda.
Umsakazo weStudio 7 namuhla ubambane lezinye intatheli zindaba ekududuzeni umndeni wentatheli eyake yasebenzela lumsakazo okweminyaka uSandra Nyaira. Isikhulumeli somndeni uTatenda Nyaira uthi uSandra uthethwe ngomkhuhlane weCOVID-19 eseHarare izolo. Uthe uzabekwa eWarren Hills eHarare ngomgqibelo. USandra wake wasebenzela iphephandaba leThe Daily News wazobuya lapha eWashington ukuze sebenzela iStudio 7. Inhlanganiso ezifana leMisa kanye leZimbabwe Union of Journalists lazo ziveze ukudana zisithi ilizwe lilahlekelwe. USandra ubesesebenzela umanyano weUnited Nations. Sixoxe lomhleli wezindaba zalumsakazo ezesindebele uPraxedis Jeremiah.
KuStudio 7 sizomkhumbula uSandra ngedlabuzane alilethayo lokusebenza kanzima njengentatheli izindaba ethanda umsebenzi wayo. Wayelama-contacts amaningi kunhlangothi ezijiyeneyo zempilo, abamalungelo woluntu, amalungelo abesifazana, konke vele wayengena indaweni zonke zona lezo. Ezombusazwe wayesazana labantu abaningi abaphezulu sibili, umongameli, abaphathi ntambo, amalunga ayidalela ephalamende eZimbabwe lasemhlabeni jikelele. Wayengumuntu lwana wayevele sithi nxa ifuna ulutho lwakhe wayeluthola. Asasebenza kuhle sibili kulahlekelwa okukhulu kwabethula izindaba eZimbabwe, ikakhulu thina abesifazana. Wayengowesifazana, intatheli zindaba yesifazana liyana elidlawuzane elidlulisileyo elokuya beyond lokho okwakubonakanelwa kumbe ofiselwa ngabantu. Silahlekelwe kakhulu njengeStudio 7, silahlekelwe kakhulu njengabeZimbabwe, silahlekelwe kakhulu njengentatheli izindaba zesifazane. Sithilala ngokuthula mnawami Sandra.
Ngaphandle kokusebenza lonke eStudio 7 belingabantu abaseduzane laduzane, lilobudlelwano obuhle njalo livela katshana.
Yikulahlekelwa okukhulu sibili empilweni yami labantu abami, ngoba uSandra ngimaze esesengumntwana vele esanda ukuqeda izifundo zakhe ezesecondary esiza ecollege eHarare Polytechnic. waba umntwana lwana owaye lothando ngomsebenzi ayofundela esafundela khona lapho. Wathi laloba esegqedile izifundo waba ledlabuzane leliyana eledlula abanye bonke ngomsebenzi wakhe ukuba yintatheli ezindaba. Kodwa ngasikhathi sinye waba ngumnawane.
UPraxedis Jeremiah ngumhleli wezindaba zeStudio 7 ezesiNdebele. Sixoxe njalo lomngane kaSandra Lai oyintatheli izindaba uBrenda Moyo.
Ukubhubha kukaSandra yinto engethusileyo kakhulu Ntunga, ngoba besilokhe sisizwa nje ukuthi uSandra uyagula, uyakhwehlela. The next thing uSandra usengena esibhedlela, ithemba besilalo sibili ukuthi uSandra uzasila. Ngabona nalaye ekugcineni kwenyanga kaMay eHarare eziphilele, ekholisa, exoxa, asaba nesikhathi esihle kakhulu. USandra ube ngumuntu olomusa, ulothando ebantwini bonke, ikakhulu imuli yakhe. Imuli yakhe ngiyayizwela kakhulu ngoba balahlekelwe yisipho. USandra ube ngumuntu othanda abazali, oncedisa abazali bakhe ngazo zonke indlela azenelisayo. Ngiyakwazi njalo futhi ukuthi uSandra ube ngumuntu oncedisa imuli yonke labanawo akhe nje lomne wa. Okuyinto engibona ngani imuli ilahlekelwe kakhulu, lathi abangane bakhe silahlekelwe kakhulu. Uthando lwakhe, umusa wakhe, ukuhlonipha kwakhe, hlonipha wonke umuntu labantu abancane kulaye.
Kuyini ozamkhumbula ngakho uSandra?
Njengoba ngisithi ukuthi uSandra ube ngumuntu okade enakekela kakhulu imuli yakhe, mina lami ungichiyele isifundo soneso esokuthi umzali uyagcinwa, umzali uyanakekelwa. Imuli yakho, imuli yakho. Uma abanawo wakho kumbe odadewenu kumbe omnewenu benganikwanga okulingana lokwakho, wena nxa ulakho funda ukuthi khonokho lakho you share with the rest of your family. Imuli ilahlekelwe kakhulu. Ngilusizi emulini yakonyayira, ngilusizi emulini yonke abanawo wakho, odade wabo, olomne wabo, ikakhulu baba, ngoba sizakuthuba bo wakhe la ikaphilanga kuhle. Ngilusizi kakhulu. Umuntu ongaliduduza kumbe induduzo yenu, muli yakonyayira izavela kuNkulunkulu.
UBrenda Moyo ongumngane kaSandra njalo uyintatheli izindaba. Umthethwandaba we-High Court namuhla ukhulule osakhulayo we-MDC Alliance uMnumzana Makomborero Haruzibishe nge-R10,000 yesibambiso ibheyili ngemva kokuvalelwa kwakhe okwenyanga ezintathu. UHaruzibishe wagwetshwa ngemva kokutholakala elecala lokubangela udlakela. Kusenjalo abahluleli bedale le-Constitutional Court namuhla bale ukuzisusa kudaba lokuhluza isicelo esikhwezwe lilunga le-ZANU-PF elifuna lumthethwandaba unqume ukuthi umahluli omkhulu uMnumzana Luke Malaba usemsebenzini ngokusemthethweni. Inkampani yamabhasi kahulumende eZuko isiyehlise impatalo ngemva kokuyikhuphula kumaviki amabili edluleyo. Le yinto ebisibangela ukuthi abantu baminyane ezimoteni ezithwala uzulu ngaphandle komthetho kungalandelwa iziqondiso ze-COVID-19. Kubika uAnastasia Ndlovu.
Imbadalo yomango wamakhilomitha asuka kwelilodwa esiya kwangamashumi amabili ebebiza $60 emabhasini yehla yaya ku-$40, kuthi imbadalo yamakhilomitha angamashumi amabili lanye 21 kilometers kusiya kumakhilomitha angamashumi amathathu 30 kilometers ebiyi $90 yehla yaya ku-$60. Umango osukela kumakhilomitha angamashumi amathathu lanye 31 kilometers kusiya kwangamachumi amane 40 kilometers obubiza $110 usubiza $80. Amakhombi asebenza lezupho ona ehlise imbadalo yamakilometer afika kwangamachumi amabili 20 kilometers isuka ku $80 yaya ku $60. Amakilometer afika kumachumi amathathu ona asebiza $80. Uzulwa kobulawayo wamukele lokhu ngembono etshiyeneyo abanye besithi okumqoka okudingakalayo ukuthi kube lezimota eziningi ezithwala abantu ukuze bengaminyani emabhasini ezupho bacine bethelelana umkhuhlane we-COVID-19. Omunye olombono lo yisiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengi e-National Consumer Rights Association umnumzana Efidlela Ncube.
Ukwehliswa kwentengo yokugada imali yokugada uzupho bekuvele kufanele lakhathe sisadula yona le khona kumele yehliswe njalo.
Uncube uqhubeke wathi kuza kuba nzima ukuba abantu bengaminyani ngesikhathi se-lockdown ngoba abafaka imithetho yakhona labo bengayilandeli.
Kuqakathekile ukuthi laba abashaya imithetho bayilandele bangayishayi bayibeke eceleni, kodwa sikubona njalo nje uzathola ukuthi kuyavalula izwe kuthiwe kule COVID-19 lockdown, kodwa uthole laba ababusayo bengakulandeli khona lokho bebuthanisa abantu sikubona kuso sonke isikhathi.
Isikhulumi se-council yakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu ukhuthaze uZulu ukuba ayehlaba ijekiseni yokuvikela i-COVID-19 njalo alandele iziqondiso ze-lockdown.
Siyakhuthaza izakhamizi ukuthi asambenini siyehlatshwa sivikele i-COVID-19. Okunye futhi okuqakathekileyo ukuthi sikontinue sigqoka kuhle ama-mask ethu.
Amazwi kamampofu agcizelelwe ngumqondiso wesibhedlela sempilo Central Hospital usikhwica mfundo Solwayo Ngwenya, yena oxwayise abantu njalo ukuthi bengaminyani emabhasini lakuzo zonke indawo.
Lokhu yikuthi silumane indlebe njengoba besilumane indlebe osokudlula umnyaka lo odlulileyo ngendaba yobhubhane lolo okuthiwa yi-coronavirus olubi kakhulu esikhulume ngalo kakhulu khonapha. Okwamanje lo mkhuhlane sumubi subuya ngokube wona obeyane esalitshela khona subulala okwamagama. Yikho ke sithi okuluma undlebe ngowakho bahlabe zulu. Namhla ngilapha ngithe ngilazise lingalaleli omunye umuntu elitshelele eceleni umkhuhlane sumubi, njalo ngiyananzelela abaningi lizawunompola ezimfeni. Kumele abantu ezimfeni kuhambe abantu abalutshwana izihlobo kuphela, likhale likhatshana ngoba nxa kuhanjwa emfeni liyanompola njalo lithelelane umkhuhlane osiya phambili. Njalo ngiyananzelela lapha emadrobheni abantu lokhu bengalaleli besenza isiminyeminye esamagama. Ingozi le imbi kakhulu, sizama ukuthi sikhulume siyivikele. Lingaqali ukuma isiminyeminye yiso esibi kakhulu, likhuluma liphefumulelana lingavalanga amakhala lingagqokanga ama face mask, njalo lingaze lasondelelana limekhatshana le emakhaya lingasondelelani labantu ababe vakatshile bevele emadolobheni. Siyalixwayisa mahlabe zulu sesisiya engozini embi inyanga yonale yomqando isiyakhuphuka ngale abaningi siyabe sesikhuluma singasekho. Siyalixwayisa mahlabe zulu njalo sibona lapha umkhuhlane lo usumemetheka, bathi nje ibhubhane leli kukhanya kuleli hlandla lesithathu selile ibhubhane livela kwamanye amazwe.
Uhulumende uvimbe ukusebenza kwamakhombi nyakenye wethula umthetho ophoqa amakhombi afuna ukuchovisa ukuthi asebenze ephansi kwezupho okuyinto edale ukusilela kwezimota ezithwala uZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Osomabhizimusi kanye labacubungula ezenotho bathi udlakela olusaqhubeka kwele South Africa lulakho ukubangela ukusilela kokudla eZimbabwe kanye lezinye impahla eziqakathekileyo empilweni kaZulu. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Umqondisi wenkampani elungisa amafutha okupheka e-United Refineries, umnumzana Busisa Moyo, wethule umbiko enkundleni ye-Twitter izolo esithi udlongudlongo lobu buza kuba lomthelela omubi emhlubulweni wonke wezansi ye-Afrika. Umoyo uxwayise abantu ukuthi balondoloze ukudla, imali lakho konke okubalulekile empilweni zabo esithele iZimbabwe lizathwala nzima ngenxa yokuvalwa kwemigwaqo efana le-N1 le-N2 kanye nalapho okufikela khona izikepe ezithwala impahla elwandle eDurban Port. Iincwadi eziningi zithi zivumelana nomoyo. Omunye wazo ngumnumzana Lubani Nondo ofundisa izifundo zamabhizimusi ecoalition yeLupane State University.
Ukubhebha kweSouth Africa kubuye ngesikhathi esibi kakhulu lapho i-economy yeZimbabwe izintshaka, lapho abantu bengela msebenzi, lapho abantu intengo yempahla ikhwela. So ngokunjalo ukukhwela kwezinto eSouth Africa kuzenza intengo ikhwele kithi. Omalayitsha bazawanzima ukuthi bangele because nasi-informal market. So nqaba ngekele ukuthi balethe izinto ngapha eZimbabwe kuza kuba lokuhlamba okukhulu emakhaya.
Umuntu oqhubeke wathi thina lo dlakela lowo uza kwengiza induku ebesivele sikhona emazweni ezansi ye-Africa kundaba zomnotho lokusela kwemsebenzi kakhulu ngenxa yobhubhane lwe-COVID-19.
Uyazi ufisa ukuthi ngabe into lezi abuya kudala iZimbabwe isazimele kumbe saseyi-Rhodesia 79-80-81 ngabe kungcono kakhulu ngoba iZimbabwe ama-investors bezabalekela kuyo. Kade sikhangele ukuthi ama-investors azaba ase-South Africa azathwala nzima swela lapho azabalekela khona.
Njalo incitshi umnumzana Mlungisi Dube uthi udubo lolulakho ukwengezwa yikuswelakala kwamafutha ezimota ngenxa yokudutshulwa kwesinye isitishi sokulungisa kwawo kwele mzansi.
Nasokuphambanise amazwe amaningi agoqela iZimbabwe nxa sikhangele into ezinjengabo fuel ezithengwa eSouth Africa, njalo njengoba sesizwile ukubana i-oil refinery eSouth Africa ivaliwe.
Izakhamuzi layo zithi zikhathazekile. Nangumnumzana Pride Mkhono yena ohlala eHarare.
Ama-rights lawa ayenzakalayo azaphazamisa ukuhamba kwezinto lezi okuzayenza ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe ungami kahle. Njalo singakhangela iDurban yiyo esilethela amafutha amaningi.
Unobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU umnumzana Javet Moyo uthi okwenzakala kwele South Africa kuzaphazamisa abantu abathola imali evelela eMzansi.
Umnotho weZimbabwe sibona okwamanje ungathi ubambene lo mnotho weSouth Africa. Kunengi esikutholayo okuvelela ngaphetheya kaLimpompo.
Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zikahulumende ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 iseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Singene kwezivela kwamanye amaswe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuba sokubotshwe abantu abedlula ikhulu njalo kwafa oyedwa kwele Cuba lapho kulokutshengisela khona abantu besola umbuso okhona. Lo msakazo uthi njalo uPapa Francis wesonto yeRoma usebuyelile esikhohlweni sakhe eVatican ngemva kwensuku ezilitshumi lanye esesibhedlela. Inkosi yakwaZulu uMrs Zulu Zulu namuhla usole udlakela olulokhe luqhubeka kwele South Africa abantu bentshontsha ezitolo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi amapolisa esithi sokufika abantu abedlula ikhulu kulolo dlakela. Sixoxelo lwela amalungelo umnumzana Mthulisi Hanana.
Mina into engani yangilumela yikuthi inkosi asizwanga iphawula umbono wayo ngokuboshwa kuka Jacob Zuma bengumongameli. Kuyalumela esikubonile kuphela, sibone becotsha umgilisi obe induna yamabutho. Yikho okwenza sizibuza ukuthi nxa esekhwaza esekhuza noma eqondile ukuthi akhuze ukwenzela ukuthi udlame lolukhona luphele, kodwa okuyiso isisusa sodlame akakuqambi akakhulumi lutho ngakho. So ukukhuza kwakhe kuyalumela kungasenani ngenxa yokuthi udlame vele lubi kuqondile ukuthi akhuze. Sizethemba ukuthi abantu bazamlalela kuphinde futhi bamtshotshozele bamgququzele ukuthi layaphatheke ekubeni ngabanye abadinga indlela ezingeladlame ukuthi umongameli uZuma akhululwe.
Udlakela sibona ukubana luyaqhubeka lanxa nje uhulumende esethumele amabutho. Ungathini ngalokho?
Noma udlame liqhubeka uzananzela ukuthi solunganeno akusafani njengokuqala. Abantu ba sebenanzelela ukuthi hayi inxabe bedeliza izinto badeliza izinto ezaphathisa bona kusasa. Lamapolice aseqalile futhi ukubopha abanye abantu okukhonza udlame lwayehla. Ukungenela kwamasosha nakho into eqondileyo ngenxa yokuthi khathesi impahla kathi zilahleka besiningi amapolisa ubengana asesehluleka kumbukwenza umsebenzi. Ungathi futhi kulamanye lawo njoba siwabona lamanye lawo elutha etshontsha njengabanye akade ngani ayesaba kumbe afuna labo ukubenefitha lawo aluthe. So ayikuqondile sibili ukuthi amasosha lawo angenele kodwa esikugqugquzelayo esikufisa ukubona kusenzakala nikuthi abantu sebetshengisele ukuthi into kazuma kayibaphathanga kuhle. Sesakhanti uhulumende uzoba nguhulumende olalelayo ozadinga indlela zokuthi kukhulunyiswane ukuze lolu hlupho lukhona.
Umnumzana Mthulisi Hanana ulwela amalungelo kaZulu njalo sixoxela ekwele South Africa. Kusenjalo umanyano weSadaki namuhla uthumele iqula lesibili kwele Eswatini ukuyakhulumisana lenhlangothi ezijiyeneyo ezigoqela abenhlanganiso ezizimeleyo abamabandla aphikisayo kanye lalabo abatshengiselayo besola umbuso wenkosi uMswati wesithathu besithi ulochuku. Amalunga equla leli yagoqela iziphathamandla zeZimbabwe eza kwele Botswana lezase South Africa. Kubika umqondisi Dube eseHaburoni kwele Botswana.
Iqula leli ngelogatsha olubona ezomvikela eleSadik Troika lona elike lathunywa kwele Eswatini kumaviki ambalwa edluleyo ukuyabhula umlilo kodwa lafika lazikhulumela leziphathamandla zikahulumende kuphela. Lokhu kwacunula kakhulu abatshengiselayo laba bechuthoza umbuso kaMswati owakubangela ukuthi iSadik iphumele isinqumo sokuthumela leli qula okwesibili. Uhambo loluluza ngesikhathi udlondlombo siyaphambili kweleSwatini njalo lamasosha esethiswa umlando uqhubeka ebulala abantu abatshengiselayo esitaladeni. Umongameli Mokgweetsi Masiso umgcinihlalo ogatsha lweSadik olubona ezomvikela lokuthula uthi iqula lanamuhla leli lizahlana lenhlangothi zonke uze kutholakale isisombululo kudaba lweSadini.
As chair of the organ, I dispatched a ministerial level fact-finding mission to the Kingdom of Eswatini.
Sengithumele iqula lesibili ukuthi liyehlangana labo bonke abakulolu daba. Ngemva kwalokhu bazabika kunhlanganiso yeziphathamandla zeSadik.
Back to the ministerial committee of the organ.
Kodwa abo manyano osekela ukutshengisela eSwatini oSwaziland Solidarity Network SSN bathi abazi lutho ngezethekeli zeSadik. Isikhulumeli salumanyano umnumzana lakhe Lukhele uthi uma iSadik izimisele uqeda odaba lolu kumele ikhulumisane lenhlangothi zonke.
Well, siya kuva le nkulumo yemntumzane Masisi mongameli waseBotswana esigabeni sakhe sokuba ngusihlalo weTROG yakuSadik. Mane sikukhanza lokhu kuyinzelelo nje lenkulu phecelethi ku-undermine labantu baseSwatini, the civil society and all political parties, because kude ngisho namunye lo wadikwa kulokuthi sebayeda.
Uthi baqoqa okunye ukutshengisela ngolwesihlanu emadolobheni atsheneyo afana lembabane kanye lemanzini. UMswati laye ukhangelele ukukhulumisana lomphakathi ngolwesihlanu ngesikhathi somkhosi ubanjwa minyaka yonke owesibaya. Ulukhele uthi uqakathekile ukuthi iSadik ihloniphe abatshengiselayo ihlale labo phansi.
So sithi lokumnumzana Masisi uyadada uthi inhlangano elethimele ebantu baseSwatini temphakathi nemapolitiki nema-trade union and akakhombise ukukhuluma liqiniso nokuba honest ababhalele labantu abatise asho futhi nokuthi luhla lwalomhlangano yini and alungise nokuthi bahambe labantu bayobona labo bantu labo embona bahlunyetwe lekubulawa igwenyama Mswati wesithathu.
Inhlanganiso yeAmnesty International ithi sokufa abantu abamachuma amabili kweleSwatini bedutshulwa amasosha lamapolisa ngesikhathi betshengisela. Kodwa abamabandla aphikisayo wona angavunyelwayo kulelo lizwe bathi bedlula amachumi amane asebefile. Udlakela lweSwatini luqale kumaviki ambalwa edluleyo lapho abatshengiselayo abangene khona esitaladeni bachisa amanye amabhizimusi besithi bafuna umbuso kaMswati wobukhosi uguqulwe kube lo mbuso okhululelekeyo elizweni labo. Ngingumqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Sikhangele ebezihamba phambili. umkhuhlane we-COVID-19 uqhubeka umemetheka ngesikhathi uhulumende esengeze ngamaviki amabili uhlelo lokuvalwa kwelizwe olwe-lockdown. I-Studio 7 ibambane lezinye intatheli zindaba ekududuzeni imuli yentatheli eyake yasebenzela lumsakazo uSandra Nyaira, yena othethwe lubhubhane lwe-COVID-19. Sokulokwesabela ukuthi udlakela oluqhubekayo kwele-South Africa lulakho ukubangela ukusilela kokudla eZimbabwe. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi, uNtungamile Nkomo.